kunzima njengoba babasike sakhuluma ekuqaleni kuvezwa imali leyohlobo le-RTGS ukuthi ngase kuthithwa i-multi-currency izinto kazikumakuhle ngesikhathi sikajuni laphana sathi kukhulumile lokhu kodwa uhulumende kazange athatha amanyathelo kalalelanga ukuthi thina imbono yethu ikhangela njani kungani sisitsho njalo wakufaka kuphela ngenxa yokuthi uhulumende yethu leli ayilaleli bantu iliyana ehamba yodwa kayihambe kanye kanye labahlali belizweni kunzima lapho okunye okumangalisayo ngoba isinkwa vele thina sesaso sabeka eceleni kasisafizi ngoba siyagila kakhulu ngoba imali yona leyo ebizwayo ebesikwa inzima namhlanje kade ngisemashoti lapha ngikhangela impuphu impuphu eyi-50 kgs 316 dollars. So kuba nzima kakhulu asazi ukuthi kusiyaphela umnyaka wonalo kumbe kusafika i-2023 kusiyavotwa sizabe sesithenga malini kezinto kunzima mpela okokuthi asifanele nje imiqondo yethu kawuqedakali ukuthi singenza njani
i-50 kg yempuphu ncube nxa iyabiza $315 abangaka abayenelisayo khona ngapho
bavele abantu kabayenelisi ukuyithenga ikhona kuphela but akunzima ukuthi uyithenge ngoba yona i-$315 ukuzike layo ezandleni iplus emangeni wona lo empoint wona lamabhondi wona lawo esikhuluma ngawo yizinto ezingabonakaliyo ngitsho nalapha kubonakala irandi lale randi langikhona lihamba lifihliwe lisesabi ukuthi lingabonakali liphethe zabotshwa njengoba bavela batsho bathi kabasafuni ukusetshenziswa i-foreign currency igumbi lilitshwana kakhulu lezisebenzi ezisebenza uhulumende zenapha ngamatitsha namanesi abaningi vele ngabantu abangasebenziyo abahleziyo nje abaphila nzima
seziphalene ncube asakhona yini amabele mhlawumbe
kuvele kasivunanga sile minyaka emibili kuyona lesi sigaba singazange savuna le minyaka emibili sibile singavunanga lutho kunzima abantu baphila nzima kakhulu abaningi nje sebephila ngakho khonokho ukuthi kungavuna umumbo nalo oholiswayo yiyo abantu izalukazi ikakhulu ngoba bakhangele kakhulu izalukazi ezeziphiwayo nalabo abasebenza i-food for work yiba bangani bayazuza kanti abaningi vele hayi kunzima.